Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 23 kuLwezi 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngikungaphelanga ukuthi kube nalokho singathi thina-blanket immunity ethiwa upresident uMgabeli unkosikazi wakhe. Sengabadala bengabantu ababusekahle abaphumekahle embusweni, bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okade busa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandelela simtshele esitokisini.
Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa.
Mnangagwa kakhangele iluhlu zombili angakhangeli one side ngoba abantu bemathebeleni siyakhala sibulewe sibulawelwa aba ayihlobo zethu ezilileyo esibhalakho nakwezinye indawo. So njengoba nala engwemiglinzi abantu bemiglinzi labemathebeleni babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxanyi.
Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emmerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxanje ethinte ezentuthuko. Abenhlanganiso emela isitabane bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya isikhundla kukaMgabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ozathatha intambo zombuso uxolo. Ozathatha intambo zombuso zokuba ngumongameli weZimbabwe kusasa umnumzana Emmerson Mnangagwa namuhla usole kakhulu abantu ababikwase beqekeze bantshontsha ezindlini zabo abengabaphatha intambo phansi kukahulumende kamnumzana Robert Mugabe abaphandle kwelizwe okwamanje kumbe abake baphuma elizweni. Embikwena wethu lentambama namuhla uMnangagwa uxwayise uZulu weZimbabwe ukuthi kumele eziphathe ngokuthula njalo engaze ahlasela abantu angavumelani labo kwezombusazwe. Abaqekezelwe izindlu laba ngamalunga ecele leZANU-PF ebelilwisana lelikaMnangagwa ele-G40 abagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere. Inhlanganiso yamagqwetha, inhlanganiso zamagqwetha lazo ziyakusola lokhu. UMnangagwa uthi abazabonakala besenza lokhu bazabotshwa. Kunakanelwa ukuthi izigangi lezi zingaba ngamalunga eqembu likaMnangagwa eleTeam Lacoste esezifuna ukuphindisela kumalunga eG40. Osanda genqulwa embusweni libutho umnumzana Robert Mugabe lomkakhe uGrace bazaphatheka emkhosini wokugcoba osesiba ngumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa eHarare kusasa. UMgabe uhluthunelwe intambo zombuso libutho zalipha uMnangagwa. Kusenjalo ibandla leZANU-PF seliphumele sinqumo sokuthi uMgabe lemuli yakhe kabamelanga babotshwe kumbe betheswe amacala abangaba bawadala ngesikhathi uMgabe esembusweni. Isikhulumeli sebutho kanye leziphathamandla zeZANU-PF zikufakazile lokhu. Kodwa ababengabaphathi intambo bakahulumende kaMgabe lo wayengumsekeli wakhe umnumzana Phelekezela Mpoko bona balakho ukubotshwa bengafunyanwa belamacala abawadalayo. Ukuhlaziya loludaba sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
Into yembi kakhulu leyo yabafuna ukuyenza. Akufanelanga ke kube lomuntu othi yena umupha immunity ukungaboshwa ngezinto zakithi. Into yembi kakhulu leyo. Sibale kunye laye uNkosikazi Grace Mugabe ke immunity leyo ukuvikeleka lokuthi baboshwe kuyinto embi ezaba ngumkhubo omkhulise bonke abezayo bazabusa ukuthi ungatshontshi ungabulala ungenza yonke into ngezoko konke uzavikelwa ungaboshwa.
Abanye laba kade besebenza lomgabe abagoqela ubaba umphoko oJonathan Moyo okasukuwere oChombo oJiwawo bavikwa nxa kuyikuthi akona amacala abawadalayo ubona bazabotshwa. Ungathini ngaloko sikhangela ukuthi bebengasebenzi bodwa abantu laba bebesebenza layo umgabe?
Kuzabafundisa ukusasa abaningi ukuthi una ungasebenza lomuntu isela elibhulumbula lomkhulu, umuntu owenza odiliza ilizwe obulala abantu usebenzisithi yena engisebenzela yena. Sazi uzasala ebaleni usala ujezisa uwedwa. Bazamele bamelane lakho konke khona lokho, kodwa kuyinto engafanelanga ngokuba phela babesebenza besemphansi kwakho. Kodwa nxa kuyikuthi banamacala aqondene labo njengabantu nje bemile abawenzayo, akulashwala lokuthi baboshwe. Wonke umuntu ufanele etheswe oetheswe icala kumele avele izindaba njengokomthetho wesisekelo. Kodwa ngisaphinda njalo ukuthi bekungafanelanga ukuthi kube nalokho singathi thina i-blanket immunity ephiwa upresident uMugabe loNkosikazi wakhe. Bengabacala bengabantu ababuse kahle abaphume kahle embusweni, bekuyinto engasoze ibe yinkinga ngoba vele umuntu okade busa ilizwe kakujwayelekanga ukuthi bese simlandele la simthele isitokisi uyahlonitshwa ngendlela enkulu. Kodwa lo siyamazi ukuthi wabulala abantuizizindlu wamramazina warigama elections wenza amahlala amaningi kakhulu. Akufanelanga yena lala bakade sebenza labo baphume nje bengazange bathonisiswe.
Umnumzana Evidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxe laye ekobulawayo. Izakhamizi zakobulawayo zithi amazwi kamnumzana Emerson Mnangagwa awethule izolo ebegcwele inzondo lanxanje ethinte ezentuthuko. UMnangagwa ukhulumela abasekeli bezanu PF eHarare izolo ntambama esanda fika elizweni ngemva kokuyaphephela kwele South Africa esithi wesaba ukubulawa ngumgabe labasekeli bakhe. Intathelizi mndaba yethu ubathabile Masuku usipha lolu daba ekobulawayo.
Oyelilunga ledale lephalamende umnumzana Moses Mzila Ndlovu ongumkhokheli njalo webandla le-ANSA uthe inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi uMnangagwa uzaqhubeka esenza umkhuba wezanu-PF owokubandlulula lokudala inzondano.
Mina ngithi it's a good lesson to those people who got overexcited and rejoiced over removal kaMgabe and coming in government, which mina I support ukuthi Mgabe wayemela future, wayemela lapho wona sizokuthula sifela phakathi. And so that is a rude awakening to all of us who got overexcited ngento le kaMnangagwa le. And he is going to maintain the ZANU-PF stance over militant and confrontational.
Umnumzana Mthokozi Sindebele osebenzela inhlanganiso ezizimeleyo uthi inkulumo kaMnangagwa itshengisela ukufuthelana alakho lokufisa ukuphindisela ngemva kwengxabano ababelayo lelinye ixuku lezanu-PF elithiwa yi-G40.
Isikhathi sakhe sitshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukuphindisela. Simzile khuluma ngokuthi basinemandi, khuluma ngokuthi le-G40 kabhani lokhu lalokhuyana. Thina kwesikhangelo lithuza khuluma ngokuthi ilizwe liyangaphi economically, njalo ukuthi amacala awetheswayo mayelana ngegugurawundi kuzatilwa njani. Besibe sikhangelele kakhulu kakhulu njengabantu bangaphi ukuthi axolise ngendaba yazengeke ngama-allocations egugurawundi.
Esinye isakhamuzi umnumzana Mqondisi Ncumalo uthi inkulumo kaMnangagwa iveze ukuthi kamelanga uzulu wonke kodwa umele abantu bebandla lezanu-PF kuphela, njalo kanaki ukuthi ubekhuluma lozulu wonke njalo ekhulume ulimi lwakhe kuphela.
Obekumuthi inkulumo kaMnangagwa yizinto ezingangizile kwapha phakathi, kodwa ke mina engikuhlolile wonkaba ukuthi uthi yena ekhuluma lelizwe lonke ephosa ukuthi abantu asibe bonke abahulumi lwakhe.
Umnumzana Christopher Ntini owenhlanganiso yemthwakazi Liberation Front uthe izolo uMnangagwa obekhuluma labantu bomhlubulo owodwa njalo eqhubeka ngobandlululo ukuncindezela. Ugcizelele wathi uMnangagwa kumele azame ukubambana labantu beMathebele Land.
uMnangagwa akakhangele inhluzo zombili, angakhangeli one side. Ngoba abantu beMathebele Land siyakhala, sibulewe, sibulawelwa ayihlobo zethu ezileleyo esebhalarhwe la kwezinye indawo. So njengoba nala engwemiglenzi, abantu bemiglenzi la beMathebele babulawa ngenxa yokubana umbuso unganxanyi. So kakhangela hlale phansi angayenzi lokhu esikuzwe kukhuluma ukuthi ukhuluma ngoluhlu lomhlubu lowodwa. IZimbabwe le igayisiwe abantu abantu abesithonini kuphela, ngeyabantu beZimbabwe, Mtonga, Mkhalanga, Ndebele, Ndawo, ngeyabantu bonke.
Umnumzana Charles Thomas laye olilunga lemthwakazi Liberation Front uthe uzwa esesaba kulandela inkulumo kaMnangagwa.
Mina ngokaMnangagwa nxa kuthiwa uyabuza, uMnangagwa ulesandla endaweni yekukurawuli. Mina ngomunye we-survivors zebhalakwe, ngasila nzima ngesikhathi leso. Nxa kuthiwa ufakiwe ngizwa ngisesaba kakhulu ukuthi ngaphila kuphi umhlaba, ngoba ngasila kanzima ngile nxeba. La manxeba lokhu ekuhlupha, lama CT scan angu-24 kumele ukuthi ngangiyalusa i-operation esekhanda lami, kodwa ngiyaswela leyo mali. Manje nxa esebuza sokuzamela ambuyele lapha ekhona e-South Africa lami ngiyehlala, ngibona ngathi kungangiphilisa ngco.
UZulu emhlukulweni weMathebele Land ulokhe efuthelene ngodwaba lwegugurawundi olungazange lulungisiswe ngesikhathi uRobert Mugabe ebusa. Umnumzana Mnangagwa ngomunye weziphathamandla zikaMgabe ezicatshangelwa ukuthi zaba lesandla kumbhuqazo wegugurawundi. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress, umnumzana Gwede Mantashe, sexotoze indlela elePhilithane elikhanya litakazelela ngayo ukuphuma kukamnumzana Robert Mugabe embusweni. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba izolo unobhala jikelele webandla elibusayo kwele South Africa LANC, umnumzana Gwede Mantashe uthe njenge-ANC bayemukela inguquko ekhethwe ngabantu beZimbabwe, kuthi intokozo etshengiswa ngamanye amazwe ngale nguquko iletha imibuzo.
Ngiyakhathazeka nxa labo ababethumbe ilizwe bethokoza kangaka nxa kule nguquko yokuzwekazi. Ngiyakhathazeka ngizibuza ukuthi bathabeleni kangaka ukuzwa ummeli welizwe lentshonalanga esithi manje sesizasiza iZimbabwe. Basiza iZimbabwe ukuthi yenzeni? Belukuphi lolo sizwe isikhathi sonke lesi?
Ngemva kokuthiya kwamongameli Mugabe umsebenzi, umphathintambo weBritain umnumzana Boris Johnson uhle wathi akanansolo ngokuthiya phansi intambo kwamongameli Mugabe. Wathi iBritain izimisele ukuncedisana leZimbabwe ekuvuseleleni umnotho lekuletheni umbuso okhululekileyo. Langamazwi ethulwe njalo umkhokheli kahulumende weBritain unkosikazi Theresa May. IBritain ithe ukuphuma kwaMgabe sekuphendule indlela yokuthi kube nombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kodwa umnumzana Mantashe uthi uMangoye uyasola esithi iBritain ibingaphi iminyaka yonke le ingasizani leZimbabwe. Isizalo seZimbabwe umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi akusiko kokuqala ukuzwa ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhulumisana leBritain ukuthi incedise intuthuko eZimbabwe.
esokunanzelelayo kodwa sibona ngani kuzangena ke lama British ukuthi ke bazafisa ukuncediza ngoba kukhanya ama British abekhulumisana layo umnumzana uMnangagwa behlangene labo umnumzana uMorgan Tsvangirai okhokhela ibandla le MDC.
Kodwa ke ezinye izalwane zeZimbabwe zithi akulanto embi ngenkulumo yeBritain njengoba kuvele bekusazakala ukuthi umbuso kaMongameli Mugabe uyangcindezela. Abanye bathi amazwe afana leBritain lamanye anothileyo kuhle ukuthi kudalwe ubudlelwano obuhle lawo ukwenzela ukuthi akhuthaze izalwane zawo ukuthi zisungule amabhizimusi elizweni. Bakhona ke abathi umnotho weZimbabwe waqala ukwehla ngesikhathi amazwe omhlaba eqala ukwethulela iziphathamandla zeZimbabwe izijeso zomnotho ngenxa yezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu. Laba ke bathi ukuvuselela ubudlelwano lobu kuqakatheke kakhulu ekudaleni imisebenzi okuyiyo edingeka kakhulu ekuthuthukiseni inhlalo kwaZulu. Nelesilo seBenedict Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ku Livestock namhlanje kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngokwenzakala kwezombusazwe ikakhulu sikhangela okubhekane labesifazana. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Linjani mahlabezulu, linjani izulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi sizalethulela udaba lokugcotshwa kwamnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kusezakala kusasa emsakazweni kwe-BOA Studio 7. Sizaxhuma kumagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku 6080 kHz shortwave. Sizaqalisa ulethulela udaba lolu kusukela ngo 10 AM kuze kuye phela. Bukelani njalo laku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele laku VOA Short.
Lingakhuthwa ke kusasa sizalethulela ke indaba eziphathelane lokugcotshwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esesiba ngumongameli welizwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, siqale ngakhonapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump unqome ibutho leMelika ngomsebenzi walo laye wazincoma emazwini akhe okunanza usuku lwekhefu leThanksgiving namuhla. Siye ngaseAfghanistan. Umuntu obebophele ibhomba emzimbeni wakhe uziquphule wafa labantu abayisishiyagalombili. Siziphetheza kwamanye amazwe ngokuya kwele Argentina. Sokusisetshelwa ukuthi abantu abangamachumi amane lane abasemkhumbini ohamba ngaphansi kwamanzi isubmarine bengaba sebephelelwa ngumoya. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Abenhlanganiso emela izitabane eGays and Lesbians of Zimbabwe bathi bamukela ngenjabulo ukuthiya kukamnumzana Robert Mugabe umsebenzi njengomongameli, yena obekade bembona njengesitha. Kodwa amalunga alinhlanganiso athi khona ezabona ukuba uzabaphatha njani umongameli omutsha umnumzana Mnangagwa. Kuviga uMavis Gama.
Abayizitabane laba bathi bajajuliswa ukuba usesukile esikhundleni yena obekhokhela ekuhlukunyezweni kwabo esabalalisa umona obuqondiswe kibo kanye lokwenza santando kibo engalandeli imithetho. Osakhulayo uThomas Bere oyisitabane upha umbono wakhe.
Mina ukuresigna kukaMgabe ngiyakubona ukuthi uresigna, but as abantu abatsha ngibona ingane kuqakathekile ukuthi we cry out sibone more omunye umuntu ongasikhokhela abatsha labo, unlike ukuthi sibesilokhu esikhokhela ngamaxhela, because umnankagwa lowo lo Mgabe vele ngabakudala kuyafanana vele. Ishintshi yangikhona ngiyibona. Mina ngokubona kwami vele ngibona ingane lapho into esiyenzileyo sikhiphe ibulula endlini safaka i-black mama.
UMusa Dube uthi akaboni kusiba lo mahluko ukuthiya kwakhe isikhundla uMgabe.
UMgabe singathaba sibe sithi uphumile, but ama-policies uMgabe kade vele wasebenza, usebenzisa ama-policies ezanu PF. So to me I'm not going to be celebrating anything. Of course uMgabe kasimthandi ube senza ukwakhe, but the main reason is not uMgabe. The problem in Zimbabwe is zanu PF. Lokhu kuthona sitshela namanga sidabula, it doesn't going to change anything. Imithetho iyahlala injalo. UMnankagwa is a very big crook. Lisela elizwayo umthakathi wezigodo uyabulala, ungumbulali uMnankagwa.
Kodwa uStanley Karonga uthi inkinga eZimbabwe kungezinkokheli, kulibandla libusayo leZanu PF elile mithetho engalungelanga uZulu obalisa izitabane.
They don't include everyone. Always Zimbabwe lapha ngithi, because they are the ruling party. And then uMnankagwa, khumbulani ukuthi njani, nguye owayecontrola igugulahunde ukuthi gugula amaNdebele. And then uMnankagwa loMgabe bayafanana. UMgabe njengade nika uMnankagwa ama-instructions ukuthi enza so. So bonke vele bayafanana, akula difference ekhona, akula mehluko. So yebo uMgabe uphumile esihlalweni, kodwa singathi longenileyo manje uMnankagwa uzayenzani. The government entshalo ezangena ezakhethwa izayenza yini into ezingcono? Kuzavuleka yini ama-opportunities omsebenzi? Kuzatholakala yini imali elizweni lethu njengoba nako kunje? Who knows?
UNkosazana Sithembiso Mlawuzi yena uthi akaboni okutsha okuzenziwa nguhulumende kaMnankagwa ukulondoloza amalungelo oluntu, kakhulukazi kwezokuhlukunyezwa kwezitabane.
Isizathu kuyukuthi uMnankagwa ngumbulali. Kwathi kusenzakala indaba yegugu rawundi, uMnankagwa nguye owayephambili. Ngesikhathi leso uMnankagwa nguye owayenguminister we-defence forces, nguye owathumela i-5 brigade ukuthi abantu benjani bebulawe emathebeleyendi. So ukuthi mina ngijabule khathi esingijabulele sikonkona uMnankagwa sengu-president, kuyabe sokufana lokuthi I am betraying mathebeleyendi ngenxa yokuthi umuntu lo wabulala abazali bethu, wabulala obhuti bethu, osisi bethu, abazawethu, o-anti. Nxa sesikhangela futhi lama-recent events kwaba lo-operation Mrambatswini, those were the very same people futhi abaspearheada ama-operations wonalawa, abantu basala bengela ndawo zokuhlala. I-economy yawa eZimbabwe, abantu bonalawa laba beku-government, so kuyafana nje.
Kusukela ngomnyaka ka-1995 amalunga ale nhlanganiso ye-GALS bebethwele nzima ngomnumzana Mgabe, yena obebahlukumeza mahlayana engayifihli inzondo yakhe abeyiqondise kibo. Obengumongameli welizwe uMgabe wayetshotshozela ukuhlukunyezwa kwezitabane nguZulu kubangelwa indlela abekhuluma ngayo, befela ukuba yikho lokho abayikho. Isikhathi esiningi lokho kuhlukunyezwa kwakukhokhelwa nguhulumende, befela khona ukuba bayisitabane kungalandelwa okumunyethwe kusisekelo sombuso kwezokulondolozwa kwamalungelo oluntu, kungakhathalekile ukuba umuntu uyisima kanjani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Ntombe Ndala, Mavis Gama. Abafundi bekolishi le-University of Zimbabwe babhale imihloliso yabo namuhla ngemva kokuba imisiwe kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Kubika uMark Peter Ntambe.
Ikolichi le University of Zimbabwe lilemba liyezifundo ezikhokhela ukutshengisela kundaba zezombusazwe. Ngomvulo, izifundo zitshengisele zisithi uMongameli Mugabe kumele asuke esikhundleni, njalo lonkosikazi wakhe kumele athathelwe isicoco se-degree elaliphiwa ngaleli kolichi ngokungacacanga. Unobhala jikelele wenhlanganiso emele izifundo ye-Student Representative Council ekolitshini lelo uMnumzana Tafatso Khonela uthi njengoba uMnumzana Mugabe esethe washiya umsebenzi yikho bekhethe ukubhala imihloliso lamhlanje. Isifundi kuleli kolitshi uMnumzana Mongi wabesuthu Ngwenya uthi sebekhangelela ukuba uhulumende omutsha alungisise inkinga esibhekana lelizwe lezifundi.
Imali zangona ziyadula, abantu abadala abalamali zokubhadala ischool fees. So zabe sigqala ukuthi at least uhulumende maybe anga reduce fees, because ifees yele besihlala silwisana layo ukuthi kumele iyehliswe from kudala vele about past 10 years. So sifuna employment, sifuna ukwehliswa kwefees, sifuna ama-good living standards njengama-students. And then okunye futhi sokukhalela kakhulu abantwana abamankazana. Sifuna ukuthi i-government yethu yenze ama-policies that are going to take care of our sisters.
Utafadza uthi izifundo eziningi zigcina zidlulisela izifundo zazo phambili ngokuswela imali, ezinye zigcina zichiya kokuphela ukufunda, kanti ezinye njalo ikakhulu amantombazana zigcina zithengisa imizimba yazo lokwenza okujeneyo ukuze zenelise ukuqhubekela phambili zifunda. UPatience Sibanda uqhuba izifundo ze-masters ekolitshini le-University of Zimbabwe njalo uthi njengowesifazana laye wadibana le nkinga efunda.
Mina ngifunde undergrad ngathwala nzima kakhulu ngoba ngangizibhadalele ngenxa yokuthi abazali aba afford. So abazali aba afford ngenxa yokuthi situation ibivele injani inzima. So bebenga afford. So I had ukuthi during vacation ngisebenze besiyenza lokho ukuthi ayisikorokoza ele labhusi. Besisahamba siyegebha lokho anokugetshwa ngabesifazane irabhuli. Sigebhe then sikwanisa ukuthi ngithole ifees at least ukubhadala half. Bekunzima sibili. But I managed ukuqedisa nama help from abantu abanye bencedisa isihlobo.
USibanda utho kwamanje ube lenhlanhla yokunikezwa ithuba lokuba ngumbalisi i-teaching assistant kuleli kolitshi osokumenza enelise ukubhadalela izifundo ze-masters yakhe. Ekhuthaza uhulumende ukuba engena esikhundleni kanje evumeze izifundi ukuba zibe ngotitshala kundawana ezitsheneyo elizweni noma bengela zithupha ze-graduate certificate in education njengendlela yokuvula imisebenzi. UNtokozo Dube oqhuba izifundo ze-biochemistry uthi abantu bangabe bephangisile ukujabula ngokwenzakalayo kwezepolitiki kuleli.
Sisale yenye inkinga futhi ekhona ukuthi we are still using the same constitution athi sisetshenziswa president or before uyelo. Because singananzelela le constitution ekhona khathesi inika upresident too much power, and siyazi sonke ukuthi power ya corrupt, and that power leads ukuthi even us as youth nxa sikhuluma singazwakali, because yabekwa ukuthi ule power to suppress our opinions.
Uthi bebhala imihloliso kanje uhulumende ongenayo kalungisise udaba lokuvulwa kwemisebenzi ngobunengi bethole labo amathuba.
If ama youth engathola imisebenzi bebe step, that's why ubona ukuthi even abantu abagugile abasafuni ukuretire emsebenzini yabo, because ba provider for ama youth, ama graduates abantu ababo. But if ama youth engathola imisebenzi kuzalethi ukuthi even abantu abana sebekhulile bekwanisa ulokhu zokuretire, because sebekwazi ukuthi bakhona ama-youth abazabanakekela.
Ingcitshi kwezomnotho esikhulume lazo zithi abantu kukhanya bekhangelele okunengi phakathi kwesikhathi esifitshane, khona kuyinto engathatha isikhathi eside ukuba konke kulungisiswe elizweni, njalo kudinga ukwesula kwezinye iziqondiso ezingasebenziyo, njalo kube lokusebenzelana ndawonye ngokuthula elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga jahelidala. Sesifike ke emaphethelweni ohlelo lwethu sihloko esithandekayo. Asidibaneni kusasa ekuseni o'clock ngo-6 a.m. Silezindaba ngokwenzakala eZimbabwe, sibuye sizoba lezinye ngo-2 p.m. sizoba ke lezinye ntambama ngo-7. Siyabonga lilalo livalelisayo. Muntungamili Nkosi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.